Okusegcekeni mphephetho labalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso. Uzakhangela ukuthi khathesi izeki iqalise njalo ukurejista abantu ukuvota. Ngabantu abazavota nini bonabo? Angithi ngabantu okumele bavote lonyaka. Labo bantu kumele bafakwe kuma-delimitation report wona lawo. Kumele bafakwe kuma-constituencies, kumele bafakwe kuma-wards. Okutshengiselayo nje ukuthi la izeki iyakwazi ukuthi iyapheka imboza. Thina esikuchoyo ukuthi i-delimitation ekhona ayikho emthethweni ngoba kayizange ilandele i-census. Njalo indlela ekhiphe ngayo ama-constituents nama-wards akukho emthethweni. Abantu bazabona ama-court papers ethu, bazabona amaqiniso esiwakhiphayo. Kodwa esingakutsho nje sikhuluma into esisemthathandaba noma ingakahluzwa emthethandaba ngikuthi ukhetho lolu nxa lungahamba nge-delimitation report yonale khona kuyakwanisa ukuthi kwenzakale ukuthi impumela sokumele ibe khona eyokhetho omunye umuntu a-challenge kumbe aphakamise esingathi yikuhlosa njalo ukudilizela phansi ukhetho aphumelele ngaleyo ndlela. So akula ndlela esingakhona kukhetho nge-delimitation report leyo ngoba kayikho emthethweni, kayihambisanga izinto ngendlela. Yikubona la izeki isimatasa nje isiqalisa futhi ukurejista abantu kakutsha.
Bakhona duba abanye abathi lesaba ukudliwa nje kukhetho ngoba soye kwenziwa ama-by-elections la ngaphumila lutho. Ngokunjalo libalekela nje ukuthi kwenziwe lolu khetho ngoba liyazi lizahle lidliwe lamalunga elilawo ephalamende lakusenate ahle aphume lihle liphelelwe ngumphako. Ungathini ngalokho?
Labo abathi sesaba ukudliwa kuyibo kuyikucabanga kwabo. Thina esikukhangeleleyo ukuthi uhlupho lweZimbabwe lusekhethweni lapha yikho silama sanctions kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. Yikho sesihlule ukujoyina o-Commonwealth kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. So nxa sikhangele into zizonakala njengebandla asoze sigoqe izandla sizithi ngoba singazama ukulungisisa kuyathiwa sesaba ukhetho. Asibo labo abazabuya sebekhala ukhetho soludliwa. Lule kukhona besithi ukhetho kaluhambanga kuhle. Sifuna ukuthi sihle siqedelane lapho khathesi sisiyafika ekhethweni sesivumelene ukuthi sifike kuhle. Asifikanga ngendlela zobunyonyo, sifike ngendlela ebonakalayo ebonwa ngumuntu wonke. I-delimitation ifaka ama-constituents alinganayo. Ungakhangela kwezinye indawo i-constituency yabe ile 21,000 voters, kwezinye indawo ile 35,000 voters, kwezinye indawo ilabo 60,000 voters i-constituency inye. Angithi ubona ukuthi akuhambelani. Kwezinye indawo izindlu eziningi azivalwanga njengakobulawayo, amawazi kumele ngabe maningi kule 29 kodwa abafakanga nje ezinye indawo. Abantu bazakubona sikukhuluma khonoke court, yikho abazabona ukuthi bandla le movement for democratic change asenzi mandlwane ngento yokubuswa kwabantu kumbe ngento yokuthi sibe lokhetho oluqondileyo ngoba kuyilapho okusukela khona lonke uhlupho lwethu njengabantu bezimbabwe.